Tanaka. Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Linga alifuga njani. Wala mge la msakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 10 Ntulikazi 2020 ungu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabanye njalo abane abavele phandle kwelizwe ababaleke enkambeni zabagcinelwe ukuhlolwa igcikwane le coronavirus. Ibhanga lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe lithi iZimSwitch yiyo esizasetshenziswa elizweni lonke ukubhadala indleko ezithile kusukela lamhlanje.
Siyazi ukuthi iZimSwitch yayivele ikhona yikampani phose elama bank angamashumi amabili. Aku system yakhona
udaba lokuxotshwa kwomkhokheli we MDCT emngcwabeni ka mama kamnumzana Nelson Chamisa kuqhubeka kusemlonyeni yabanengi abanye besithi imfa kumele ihlonitshwe lanxa abantu beyizitha.
Umkhuba wokungathola rethane umkhuba wezano PF. Impande zayo zikuzano PF. Izithelo sizibona ku opposition, sizibona ku civil society, sizibona ema church.
Ukuthoniswa kwecala lentathele izindaba u Frank Chikore lo Samuel Takawira kuqale izolo emthethwandaba kamanje uimbare magistrate court eHarare.
Uma sesibona athi kusenzakala ngesikhathi lesi lockdown e-COVID-19, ama-journalist ebechaywa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kulabanye njalo abane abavele phandle kwelizwe ababaleke enkambeni zabagcinelwe ukuhlolwa igcikwane le-coronavirus. Iphephandaba leThe Herald lithi sokulabantu abangamakhulu amabili lasithoba munwe munye 209 asebebaleke enkambeni lezi osekubangele ukuthi amapholisa aqinise isandla sawo ekuvimbeni abazama ukubaleka. Amapholisa abikwa esebophe abangamachumi amabili lasithoba munwe mbili 28 ababebaleke enkambeni lezi. Sokulabantu abedlula amakhulu ayithoba minwe mbili 825 abalegcikwane le coronavirus elizweni. Ibhanga lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe lithi iZimbabwe Technologies Private Limited kumbe iZimSwitch yiyo esizasetshenziswa elizweni lonke ukubhadala indleko ezithile kusukela lamhlanje. Embikweni owethulwe izolo ntambama, usiba lukhulu waleli bhanga umnumzana John Mangutya uthe amanye amankampani ezimali kufanele alungiselele ukuthi enelise ukusebenzisa iZimSwitch kungakedluli umhlaka 15 ngenyanga ezayo. Iningi labantu elizweni belisebenzisa iEcocash. Ukuze sihlaziye lolu daba lokuthi uhlelo lolu lukhombani ebantwini, usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungulayo zomnotho elizwe umnumzana Rejoice Ngwenya ochasisa ngembali yeZimSwitch lokuthi lolu hlelo lukhombani ebantwini lakumankampani ezimali.
Uhulumende wethu oweZimbabwe ufake umthetho ngestatutory instrument 80 of 2020 ethi yena ama transactions kumbe ukuhanjiswa ukuhanjiswa kwemali konke kuza kwenziwa ngeZimSwitch. Siyazi ukuthi iZimSwitch yayivele ikhona yikampani phose elama bank angamashumi amabili aku system yakhona. Indlela yakhona ngeyokuthi nxa umuntu ebhadala kumbe ethenga, indlela yonke ehamba ngemali iza kwedlula kumabhenki. Lokho uhulumende wenzela ukuthi ngaso sonke isikhathi kube le ndlela yokubona ukuthi imali esetshenziswayo engena kumbe kuma mobile money transfers abamafoni imali yakhona ingena ivela ngapi siya ngapi lemithelo yakhona bathi bona emthelo yakhona iyabe imlutshwane ye engibona lapha dade ukuthi uhulumende wethu uxabana labantu beEconet aphinde axabane labozulu abathengisa imali emsikeni omnyama ungazibona ukuthi umthetho uyenzelwa ukuthi ulungisise uzibane kulokuxabana kayisiwo umthetho omuhle ungabona umthetho ukuthiwa khona kusukela namuhla kuzahamba kunje kuqondane lento eyodwa umthetho wakhona kawulunganga
kukhona yini esingathi kuhle ngalolu hlelo kumbe okungenza impilo yabantu ibe ngcono
ye kuyenzakala ukuthi kube into enhle ukuthi nxa umuntu ethumeza imali evela ku-EcoCash iyengena kuthelese kumbe ku-Net1 kade kuhlupha kodwa mina ngibona ngathi uhulumende kafanelanga abe lokhu edinga indlela zokuvimbela ukuthi ibhizinisi yenzwe inkinga alayo ukuxabana alakho labathengisa imali emsikeni omnyama kayisondaba yabantu abathengisa imali kayisondaba ye-Econet indaba udaba luyikuthi imali yeZimbabwe abantu vele kabayithandi uzabona ukuthi manje nxa sokufike isikhathi sokubhadala imithelo iZimsearch ingandelwa ingakrasha umuntu wonke ebesimelele khona ukuthi balungise iZimsearch ilungiseke bakithi ngibona ngathi kuzaba yinkinga nxa isystem yakhona ingaze ibhulube ikrashe
alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe weqoxa ecingweni losithandekile mhlanga westudio 7 eseHarare daba lokuxotshwa komkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe emngcwabeni kamama kamnumzana Nelson Chamisa luqhubeke lusemlonyeni yabaningi abanye besithi imfa kumele ihlonitshwe lanxa abantu beyizitha la ngamazwi akhulunywe njalo nguye umnumzana Chamisa ngokwakhe ngesikhathi ekhuza abasekeli bakhe ngolwesithathu ababili laba babanga ubukhokheli be-MDC kulandela ukudabuka phakathi kwebandla labo isinqumo se-Supreme Court esokuthi uMakhuphe hatshi uChamisa nguye owayemele angene esikhundleni esatshiywa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai kanye lokuxotshiswa kwamalunga awe-MDC Alliance nguMakhuphe edale lephalamende sokwenze inzondano phakathi kwababili laba yadlodlobala uMakhuphe waliswe ngabasekeli be-MDC Alliance ukungena ngakuChamisa emngcwabeni kanina waseziphendukela esangweni lanxa nje bese bekhulumisane loChamisa wamtshela ukuthi ame phandle uyeza ukuzongenisa ngekhaya lanxa abanye besola abasekeli be-MDC Alliance abanye basola yena uMakhuphe besithi ubesephendukelani njengoba umnumzana Chamisa ubesemtshelile ukuthi amelele uyeza ukuzomngenisa ngekhaya ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube
umkhuba wokungathola rethani umkhuba wezano PF impande zayo zikuzano PF izithelo sizibona ku-opposition sizibona ku-civil society sizibona ema-church sizibona emphakathini wona ngokwawo ukuthi umbono womunye umuntu kawamukelekanga ngabe ku-opposition umuntu olombono ophikisayo ubalwa njengomuntu wezano PF nxa ukuzano PF ungulombono ophikiswayo ubalwa njengowe-MDC nxa usezinkonzweni lakho kunjalo yinto eyabuya lezano PF yayihlanyela phakathi kwabantu esiphila phakathi kwabantu ayisonto-ke engakha idemokrasi ethutshayo ezathela izithelo esizidingayo nxa kuzahlonitshwa amalungelo abantu siza kwakhela izwe eliphumelelayo imbono ngokuhlukahlukana kwayo imele yamukeleke ihlonitshwe iphile ngaphansi komthetho bonke abantu balelungelo abaningi balelungelo labalutshwane balelungelo ophikisayo lelungelo labavumayo balelungelo singakwenza kanjalo siza kwakha ilizwe elihlakaniphileyo elithuthukayo ngokuba ilizwe lakhiwa lithuthukiswa ngembono ehlukahlukeneyo
Uchamisa simbone ekhuza abasekeli bakhe esithi ilizwe galila nqubela phambili nje kungenxa yomkhuba ofana lalo okungakhulumisani lanxa lingaboni ngasolinye njengabantu. Ungathini ngendlela aluphathe ngayo lolu daba?
Ngibona wenze kahle umnumzana uChamisa ukuthi akhuze abalandeli ukuthi imfa kayisetshenziselwa izimpi lezi esihlala sizibona emaphepheni kubangwa amahofisi, kubangwe iconstitution, kubangwe lokhu lalokhiyana. Bekufanele kube yindawo lapho obekwayo, obekwa ngesizotha ngokuhlonipha okukhulu. Kanti ke njalo ngiyacabanga ukuthi bekufanele labo abasebenza lo sisi lo mama uThokozani Khuphe bakwazi ukuthi bakhulumisane lohlangothi lona luyana lukaChamisa bengekayi ukuze kulungiswe ama-protocols olendlela zokumngenisa egedini kungadingeki izimpi zona leziyana. Ngabe bafonile bebazisa ukuthi hayi umama uThokozani Khuphe uzabe esiza emfeni kuqondiswe ofisini likaChamisa kuse kulungiswa. Abantu abanezikhundla ezinkulu kwenziwa kanjalo, kubalekela ukuthi kungabe isiyalo yalo sebefikile ikakhulu sikhangela ukufuthelana okuvele kukhona phakathi kwabo bebengakubamba ngcono. Kanti ke abalandeli baphambanisile kakhulu, uChamisa wenze kahle ukukhuza, kuyinto engafanelanga itholakale kusiya phambili ikakhulu ezimfeni ukuthi kuphenduke kube yisiyaluyalu lesi esisizwayo.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi ecubungela ezombusazwe ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Ukuthoniswa kwecala lentatheli zindaba uFrank Chikore osebenza ezimele lo Samuel Dagawira wenkampani ye 263 chat ezethiswa icala lokukhuluma labesifazane abathathu abebandla le MDC Alliance ababikwa babethunjiwe ngabantu abangaziwayo kuqale lamhlanje emthethwandaba kamanje oembare Magistrate Court eHarare. Umevis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhona le eHarare.
UChikore lo Dagawira betheswa umlando wokwephula iziqondiso zokwenqabela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus. Umthuthisi edabeni lolu, umnumzana Lawrence Gangarawe, uthi uChikore lo Dagawira bangena esibhedlela seParktown eHarare mhlaka 22 Mgwengwezi ngokungekho emthethweni befuna ukukhulumisana namalunga ebandla eliphikisayo le-MDC onkosazana Johanna Mabombe, Cecilia Chimbiri loNesai Marowa abathunjwa ngabantu abangakazakali ukuba bangobani kuze kube khathesi. Kubikwa ngesikhathi bephakathi esibhedlela uChikore lo Dagawira kabazange bazinanze iziqondiso ze-social distancing okwenza iziphathamandla kulesi sibhedlela zabiza amapholisa kwabangela ukubotshwa kwababili laba. Kodwa uChikore yena omelwa ligqwetha uPaida Moyo Saurombe osebenzisana labenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights kanye lo Dagawira yena omelwa ligqwetha uTondirai Bhatasara weZimbabwe Lawyers for Human Rights bayakulandula lokho besithi ngoba babotshwa beqhuba umsebenzi wabo ngokusemthethweni. UChikore utshele umantshi ukuba wafika kulesi sibhedlela enze konke okufunakalayo ukuzilondoloza kugciwane leli njalo wakulandula ukuba kazange ananze iziqondiso ze-social distancing. UThakawira laye uyalilandula icala lakhe esithi wangena kulesi sibhedlela ngemva kokuphiwa imvumo ngamagqwetha amalunga e-MDC la njalo uthi wamangaliswa lapho esebotshwa lanxa wawatshengisa incwadi zakhe zomsebenzi amapholisa. Esebuzwa ngamapholisa saka Frank lo Dagawira, umpolisa obephenya udaba lolu uColin Makore utshele umthethwandaba ukuba akazange abone ababili laba bedala icala, wezwa nje ngeziphathamandla ezingaphezu kwakhe esipoliseni ababekhona esibhedlela. Uthi uyazi ukuba amawadi esibhedlela seParktown Hospital mancinyane njalo kuvunyelwa isethekele esisodwa kuphela, ngakho ukungena kukaChikore lo Dagawira kwatsho ukuba abantu basebebaningi kakhulu kule wadi lapho okwakulaliswe khona onkosazana Mabombe, Chimbiri loMarowa. UMakore uvumile njalo emthethwandaba ukuba ababili laba kabazange baphikisane laye lapho ebatshela ukuthi baphume esibhedlela njalo ukuthi kayisuye owababophayo, kodwa lokho kwenzakala ngemva kokuba sebephumile esibhedlela wabanikeza kumapholisa enkambeni yeWaterfalls ayiwo ababophayo. Isikhulumeli enhlanganisweni yentathelizindaba esacathulayo ye-Young Journalists Association of Zimbabwe, uLeopold Munende, uthi kusobala ukuba intathelizindaba zisebenza nzima kuleli ngoba zihlukunyezwa kokuphela okuphambana lalokho okuchiwo nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF abahlezi bechumayela ilizwi lokuthi ziqakathekile.
Okukhulunywa nguhulumende lokwenzakalayo akuhambelani. Kodwa nxa sesibona athi kusenzakala ngesikhathi lesi lockdown e-COVID-19, ama-journalist ebechaywa, amanye ebeforswa ukumatsha, amanye bebeyalisa ukusebenza ngamapholisa lamasosha.
Kasisanelisanga ukuthola umbono ovelela kumabhalane ogatsha lwezindaba uMnumzana Nick Mangwana ukuthi sizwe icele labo kulolu daba njengoba ubengalusabeli ucingo lwakhe lukamakhale khukhwini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi idale elimqoka elibandla leZANU-PF elePolitbureau liza kwenza umhlangano wesiphangiphangi lamhlanje esigodlweni sebandla leli eHarare. Leli phephandaba lithi injongo yalomhlangano ayaziwa. Iphephandaba leChronicle lithi igcikwane leCoronavirus selingene emajele kulandela ukutholakala kwabalegcikwane leli ababalisa unogada lezibotshwa ezine ejele leBulawayo Prisons. Obona ngezempilakahle emajele uMnumzana Evidence Gaga utshelele liphephandaba ukuthi izibotshwa ezitholakale zilegcikwane leli zivalelwe zodwa ukuze zingatheleli abanye. Iphephandaba lobulembu beinternet leNewZimbabwe.com lithi kulamasotsha alichumi abothiweyo ngemva kokusebenzisa izikhali ukuthathela izisebenzi zesibhedlela seHurungwe imali. Amasotsha la ahlasela isibhedlela lesi ngempela sonto edluleyo, babotshwa edolobheni leChinoyi ngelanga linye. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Injani basakazi be-Studio 7, ngiyathabalama ungena ehlelweni. Hayi, lami vele ngiyahluka kakhulu ngamabhondi la kakhulu ukuthi ngabe hayi ngabashaphuma shaphele ngoba le mali ayisebenzi ka ayisebenzi. Anditshela idigizi lenza 50 bond. Akusho ukuthi engikuthi hhayi noma uhulumende lo khona angcono aphume esihlalweni uyehluleke.
Abantu abanjengabothuma yikuthi kulokudla abakudlayo kuZANU-PF. So into ekhona yikuthi dabogawule babe sidla izinto zeZANU. So kunzima ukuthi lapho sidla uzivalele kudla. So ukudla kwabo yikho abalokhu bekuvikela ukuthi khona kwabakuthola yikho abakuthola okwenza bayenze. Ngikambeshiwa umuntu ohlala eZimbabwe osemathekeleleni kakuboni imigwaqo kayilungiswa. Yonke into kazilungiswa kodwa bathi hayi ubaba uMnangagwa. Khaya ngathi uMnangagwa kukhona abanika khona. Awusoze uvikele umuntu kungela nto oyidlayo. Khaya ngani hayi yikho esikubonayo ukuthi okumele ukuthi ngabe bayachiyana lakho. Kodwa kuzabakela ndanga uMnangagwa laye sephumile esikhundleni sizabona ukuthi bazangena kuyiphi imlindi. Ngisho la kuye uThuma nxa elalele la uGawula ukuthi imlindi abazangena kuyo yiphi. Imzukana iZANU-PF yakuwayesihlalweni.
Linjani basakazi abahle, ngithanda ukubonga ithuba enthengangena kulo kunyozi zeStudio 7. Ngithanda ukubingela lonke basakazi zeStudio 7 njenoka Wande, Jonga Khandimire, Blessing Zulu, Thandekile konke labanye engibaziyo. Ngasoze ngiqambe ngamagama lonke ngelendaba nje ezimfitshane. Ngifuna ukuthi ngizase abantwana beZimbabwe mayelana nge demo leka 31 kasiqhakathikiseni ukuyasiqinise mini indaba ngokuthi masikhangele eZimbabwe lapha singelikwenza njalo kulanto engaphumelela bonani umakhophe wangena engu MDCT opresident uChamso ngena engu MDC Alliance umnanga kwangena engu ZANU PF nanku umakhophe seqotha ama MPs nama councillors nama senator e MDC Alliance lolu daba bangayi ZANU PF. So if enough is enough, hashtag 31 July ZANU PF must go. Yimopinya athi elwagwelo wathi 8 wathi bafana. Ngiyabonga ithole ukungena kumhlaba uhlelo.
Moni 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 ma mthokazi omuhle. Awu ngekusengile ntambamehle. Siyabonga abantu bayaphila, abantu abaphile. Hey, izibalo lezi ziyakhula ngapha kithi madoda. Yo! Libalekelani kanti madoda lingena phakathi kwethu lapha thina beziphila kahle. Sisa yini elibalekayo line liqumaquma amabhoda lapha. Kanti kwenzakalani? Ye, silidinga ngemchilo yini silitshali buyele ema-quarantine madoda. Ah, inamba yakhula kanje shua shua sikuzwela kumakhelwane indaba ka. Bakithi bakithi asiphepheni, asiphepheni emkhuhlane ndoba ngithi ukhona, ukhona umkhuhlane. Singayisini madoda. Yeyi. Madoda. Nkulunkulu ngenela, Nkulunkulu ngenela bantu, bantu, Zimbabwe enhle. Thina sithi Nkulunkulu sikusafika lezinyanga kwabe sokukhululekile sokusebenzeka sokuhambeka. Yeshi. Awu bakithi, bakithi, Nkosi yami. Hayibo, ngiyalithanda abantu bakithi. Ngiyalikhuthaza lami ukuthi banaliphephe. Ngonuzihlalele ekhaya lakho uvale, but yama-ventilators madoda sithi kuvuleka ezindlu moya ibethe. Hlala endaweni evulekile yakhona evimbileyo, faka maski, social distance yona liyanitsho. Yalazi nelithanda ibhora lina, yikelani into yenu yena liyo lebhora nali. Yabuthana ama-social sokana le lifuna izimali ngiyakwazi. Bakithi, asiphepheni, ngiyalithanda. Daluka muhle, God 19. Suba kona bengkone Daluga, Mafinyela, Strip Road, Kenmo, St. Luke's, Kansila wam, Tube, Ujani wam, Kwa Lupa, Sivalu, Pupu, Maziwa, Mlevu, Wenkos, Muli, Kolapo, Hao, Nyali, Tanda, Tanda, Mwemalava, Nyali, Bali, Mlevu, Amla, Pane, Kuhole, Pila, Stilo, Musli, Kunapa, Ipizu, Wame, Kwampa, Yesiphangani wani ekhona isithelo omuhle habo abalaleli bomsakazi labo bahamba phambili ihlobo zami abathanda thandi ituko phambili umsakazi wabantu esiwulalelayo siwulaleleni sinxusa abantu bekwazi umsakazi weqiniso umsakazi wemoli. Ngiyabonga uMorgan Ngwenya Daluka usathikho.
Salubonani zakhamizi leli hlobo labangane, ngiyabonga ukungena kulo studio 7 lami kemphawule maqondana lelizwe lakithi leZimbabwe. Ugwayi lo okhulumayo, ngiyabezwa abantu bathukana abanye benza yonke imihlolohlolo, but ye amanamama umqondisi ufuna ukuthengisa ilizwe. Ye umqondisi ngeke aliqumi ilizwe, yaliquma ngani yena? Ungubani? Ye uChamisa, uChamisa makhuphe kati vele lona ilizwe leliyana kahle kahle anti lalingamazwe amabili. Kati kungani bengavumela umqondisi liqunywe leliyana ilizwe? Sibone ukuthi amaNdebele wona akulwelayo lwelana, ngoba i-Gugground yaqeda abantu baqedela leliyana ilizwe. So ngakho-ke i-Gugground mangabe umnangagwe efuna ukuthi kube lokuthula, indaba yakhe i-Gugground ingabuyi lokhu ilandelwa noma kwenzakaleni. Yena kaqumele abantu besindebeleni ilizwe kuphela, abaqumele lapho akufanele abaqumele khona, bazibuse uzoba lokuthula, uzabona ilizwe leliyana lizinza. Ngiyabonga ngugwayi lokhulumayo.
Kodwa yini ngama-sanctions kula abantu more than 20 million aba 20,000 in fact abasuka la across i-border? I-20,000 leyo ise-America, United States. Isitshele ukubana makusebenze lapha i-United States dollar le bond note engasasebenzi. Ngumcabango lo? Hayibo, bona i-South Africa, Angola, Mozambique, Malawi, yiphi nayiphi, zonke zitrade nge-United States dollar. Wena uyilelwezincane lwani locked country like Zimbabwe, uyethatha i-American dollar uthi uzosebenza lapha. Yingqondo leyo? Cha, o-advocate banamhlanje nehluleka. Ngicabanga kahle hle, qinisa idola lakithi leli. Ungumntwana uzohlonipheka, ungubaba uzohlonipheka ngoqinisa nje idola ngakithi lele nezizwe zonke ziza kukhothamela zibone ukubana ungumuntu uyacabanga iranda lele kuzobuka amandela bona yasebotswana nayo ezambia kunjalo uthini ngokujoshwa umqabo wonkomo iqhawela kithi dinga umcabango wabantwana basezimbabwe sidinga ukucabanga cabanga ukucabanga isizwe lezi zikliwe zabaleka zathi zizobhuka zizobuya kuphela lapha zizibhethe i-United States dollar caka zikodwa ziphinde bo hayi bo asikwazi ukuthi singabuswa ngabantu abayizigqili zase-America bethi khona sanctions ngani ngoba besesabisa amacala abo abawenza la besukile banediploma ku-looting banediploma ku-looting yes plus idiploma ku-corruption idiploma awu ukwelisa uthanda bo suka madoda
salibonani basakazi be-studio 7 igama lami nguthembelani nkala uphuma enkaya esigabeni sakomabhada village funde kofood school kodwa ngokwamanje ngokuhlala ngise-Gauteng e-Johannesburg ngiyajabula ngomsebenzi omkhulu elisenzela wona okunye besingakuboni manje sesiya siyakubona ngibulise bonke abalandeli be-MRP ngithi amandla angaphele asiyeni phambili kuzaze kufike ekugcineni ngiyabonga
salibonani basakazi be-studio 7 ukhulumayo ngu-John Walker imanise Botswana ye ngithanda ukuthi ngiphendule ubaba othena ama-sanctions abuyale MDC nxaye ngayazi into ayikhulumayo kathule nxaye ngayazi into angayiphawula kuhlelo kathule i-MDC ayisiyo efisa ama-sanctions elizweni i-MDC ayisiyo ethi abantu be-ZANU-PF abatshontshe imali i-MDC ayisiyo ethi abantu be-ZANU-PF be-adapta abantu bengahloniphi ilungelo labantu ngangazi into ngayiphawula kathule kukhulume abakwazi ngiyabonga
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Sokuqhamuka inkulumo phezu kokuvulwa kwezikolo zeMelika ngenyanga ezayo. Ingcwethi kwezempilakahle zithi ilizwe kalikalungeli ukuvulwa ngoba inani labantu abathelelwa igcikwane leli liqansa mihla ngemihla. Kodwa isikolo sikamongameli Trump ese-White House sithi kumele izikolo zivulwe kungakhathalekile lezixwayiso zengcwethi zempilakahle. Umphathi Ntambo wezemfundo unkosikazi Betty DeVoe izolo uthe nxa izikolo zingayekela ukuvulwa kazisoze ziphiwe imali yokusebenzisa.
Umuntu omkhulu ivambane laye usemvumbulo lilo dabaye Police. Uhlabela ngiyakhuleka. Cela lindalele. Abomthetho ngiyabathanda. Bayacela singahlangani emgwaqweni ngokuvingelelana.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje besikhangele ezinye zenhlobo ebesilazo kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lithi iZim Switch yiyo esizasetshenziswa elizweni lonke ukubhadala indleko ezithile kusukela namhlanje. Udaba lokuxotshwa komkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe emngcwabeni kamama kamnumzana Nelson Chamisa kuqhubeka kusemlonyeni yabaningi, abanye besithi imfa kumele ihlonitshwe lanxa abantu beyizitha. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini be-internet ku-www.voandebele.com.